Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuMbimbitho 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kuyaxokozela kubandla leZANU-PF eliqhuba ukhetho lwama-primaries.
Ayisibe sawulelayo, sinafalela umhlabathi ukubana uma sesisele umhlabathi wonke okusemhlabathini ukusebenzise sincede thina lezinye ndizethu nelizwe liphakame.
Abalwa impi yenkululeko bazonde baganunwa abo ngokuthengwa lokuthengiswa ubuchapa begolide ngabacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Kwezamasiko sixoxa ngokwenziwe izizalwane zeZimbabwe ezethekelele inkosi kwele South Africa. Salethulela ezemidlalo ezabatsha ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyaxokozela okumangalisayo kubandla leZANU-PF eliqhuba ukhetho lwama-primaries. U-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Kufungelwana ijoyi kuthethiswana kubalandeli bebandla leZANU-PF okulabanye abakhala ngokuqelebezelwana kukhetho lwama-primary okudingwa abazamela leli bandla ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Umnumzana Abednego Ncube ohleze emele ibandla leGwanda okwesikhathi eside unqotshiwe ngumsakazo lodumo uOmphile Marubi. Kuthi njalo uDokotela Qubani Moyo owakwasebenzela ikomishini yokhetho eZimbabwe Electoral Commission ubhuqiwe ke eNsiza North. Umculo lodumo uSendo Ndebele unqobele phelandaba uzamela iZANU-PF ukhetho lwamakhansila. Ngobulawayo abalandeli baleli bandla bakhala ngokuthi balisiwe ukuvota ngoba amabizo wabo engekho ungwalo zaleli bandla amasel. Omunye wabo unkosazana Mavis Nyoni udla mahabula. Umnumzana Ndumiso Dube uthi kusebenze imali ukuthi unqobe abafunwa zinkokheli.
Imali sibulele abantu abasebenzisa izimali siyabazi. Siyabazi kasibadawuthi and sile proof yakho. We have got that proof yokuthi ubani usebenzisa imali. Siyakutshela ukuthi ngelanga elinje wawunika igrocery ngale. Kanti vele igrocery ngeyokwenzani? Why do you buy people? You don't trust yourself. That's why you buy people. Sikukhangele konke okwenzakala. Sicela ama leaders anga respond to this.
Mnumzana Mzengayo Ndlovu sola kanye lo mungameli waleli bandla.
The top kuhulumeni ku president usibuya lapho okuhamba khona kusehla kusiya phansi. Imfazi ibulele iparty kobulawayo. Ngiyaphinda futhi njalo endangiyesabi. Imfazi ibulela abantu kobulawayo, especially abantwana bona abancane abafakwayo ukuthi ngabe imfazi. Abayenzanga umsebenzi wabo oqondileyo. Kati beyenza eyabo i-leadership abayifuna ukuthi ingene ukuthi ibe ngu-MP, ibe ngu-senator, ibe ngu-councilor, yibade bekuyenza khona lokho.
Ukanti umnumzana Dumisani Chuma ngenye inkokheli leZANU-PF kobulawayo uzama ukupholisa umlilo.
Iphathi ayamnikazi asivumeleni khonokho.
I am not going to be able to do this.
Kule clarity, there is not much confusion. Everybody seems to be moving fluid. We don't have a problem which we tend to have sometimes when we were in the past.
Ingcwethu ozokuhlaziya zombuzo zomnumzana Fidela Ncube uthi akumangalisi ukuqelana kwenziwa libandla leZANU-PF.
Akumangalisi ukuthi abeZANU-PF sebehlangana nakhona lokho abantu abahlala bekhala ngakho abanye ukuthi iqembu elibusayo galiphathi kahle ukhetho lwelizwe, galiphi abanye amathuba, aliphi abanye imvumo yokuthi bakhankase bengavinjelwanga labo abayi opposition. Ngakho ke namhlanje nalabo abakhalayo bekuzana PF abathi bona ukhetho olunqotshwe ngabanye ku primary le aluhambanga kahle. Yikho lokho abantu abahlala bekhala ngakho, yikho opposition ehlala ikhala ngakho. Akulungisweke khona lokho, kungabi khona owina ngokudlelezela. Uma kungenzeka phakathi kwezana PF kuyekelwe, kuza kwenzeka njalo phakathi okukhethweni lwelizwe lolo lulandelayo.
Impumela yokhetho lwama primary ikhangelelwe ukukhitshwa kusasa. Njalo iningi labanqotshiwe sebebhalele inkokheli zalelibandla besithi ukhetho luphindwe ngoba baqiliwe. Umnumzana Khristo Mtsango esikhulume sebandla lezanu PF uthi luqhutshwe kuhle ukhetho lolu elizweni lonke jikelele. Ngime Studio 7 ngobulawayo igama lami Ezra Jesus Banda.
Enkayi North unkosikazi Sthembiso Nyoni unqobe abancintise kukhetho lolu ngamavoti amaningi okumangalisayo. Wathi njalo unkosazana Stars Thembi Matelaye ubhuqe abanye enkayi South. Umnumzana Andrew Langa uzamela isigaba se-Insizwa North, kuthi ke umnumzana Farai Darubinga ukhangelelwe ukuba uzamela isigaba se-Insizwa. Ye, kusenjalo ke abalwa impi yenkululeko bazonde baganoni wabo ngokuthenga lokuthengiswa. Bochapa begolide ngabakhujangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Abalwa impi yenkululeko leya bethule lokhu ngesikhathi umnumzana Hubert Angel, omunye walabo abaphume kudokumentary ye-Al Jazeera esithi wayekwazi ukuba intatheli zindaba ezaveza akwenzayo zazizama ukumcupha ngendlela eziphansi. Kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi u-Angel labanye bakhe kusobala ukuba babesebenza ongekho emthethweni. U-Angel wathembisa intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuba ulakho kusebenzisa umgodla wencwadi kahulumende ukuthwala igolide lesi sinto esikhulu. Kungenamuntu ozavula umgodla lowo usuka emazweni usiya kwamanye. Umnumzana Petros Sibanda owalwa impi yenkululeko ubambe wangaphansi.
Ayisibe sawulelayo, singasalela umhlabathi ukubana uma sesithole umhlabathi wonke okusemhlabathini ukusebenzise incede thina lezinyimbi zethu nelizwe liphakame. Kodwa ngibonangani imithetho constitution kikakhulu ku-Mines Ministry yeyingacakiwe yeklegayo eyeza kube nasebalokhu okwenza ukuthi kube namasishini kuba nabantu ukuthi abalitshontsha alithengisa liphuma ngundlu. Ngikhumbula ngani umthetho wakhona uyaqhika uyabhindiswa kumbe kule mthetho oparallel ongase constitution yeZimbabwe 5/2013. Ukusola kakhulu lokhu njalo lelo mkhulumeni asikubona ukuthi yinto engafisa ngapi kwenza ilizwe kube nokudlangudlwangu kwenza kungabi nokuthembana kwenza kuyeyise injongo yabantu kubana phela abantu baphatheke empilweni enkululeko abanye bafa igazi lakhitheka. Kodwa akusela zuzo sizathu sokuthi bathi abantu babesabusalisina umanise kuyaba nokudlamudlawa nabudlova okunje elizweni
ye
esikhalibizaba nokuthula
pho manje kumele kwenziweni Sibanda nanto udaba olukhona
kumele amaZimbabwe enziwe nkasukume singasabali kuphela abakeleke emkhulweni wonke nje imitaro yeZimbabwe elasukume azinuka amaphapho ame ukuthi hathi kanti loku vele kwenzakala njani. But wona umthetho ye-Ministry of Mines elimthetho vele iminjalo ithi wenziweni ungasekwenziwe ezangaphansi lezi zokwenza igolide nakwelithium nakobani bani kuya ngaphi kuya e-reservei kuye-fidelity kuya kulamakhampani akhethiweyo ukubana akukhangele khona lokhu inzuzo yakhona nxa esiyithengile vele inceda njani ilizwe ngoba ilizwe belincedakaleni ngalezi nzuzo lezivela kodwa kuthengiswe ngendlela e-right endlela eqondisiwe ngena kugibenga phakathi ekugilekethu ngokuqili.
Umnumzana Petros Sibanda walwa impi yenkululeko ubexuxa le Studio 7 ekobulawayo. So angeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Kamala Harris umsekeli kamongameli wakwele Melika ukuzwekazi le-Afrika lapho aza kwethekelela khona amazwe amathathu. Umkhokheli wakwaRussia uMnumzana Vladimir Putin uthi uzathiya amabhomba enyuklia kwele Belarus njengoba ele Melika linika ele Ukraine imibhobho emikhulu phansi kwenhlanganiso yeNorth Atlantic Treaty Organization. Sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Salibonani bathandeka benkosi. Sihlangane njalo njenge mihla yonke lapho esihlangana khona kuhlelo lolu olwemhlakazweni oluthi vuselela umoya. Sibonge ke lesikhathi esisiphiwayo ukubana sibe ndawonye ngoba kuqakathekile ukuthi ungenzelwa okuhle lawe ubonge. Siyawubonga ke umsakazo weStudio 7 labasakazi bawo abasinika ithuba lokubana sikhatshana lakhatshana sikude sendane ezijhiyeneyo kodwa lesi sikhathi siba ndawonye sivuselelana imoya yethu. Namhlanje sizabala njalo encwadini kaMateyu isahluko sesithupha. Sizabala indima sisukela kweshumi lanye siye kuma endimini yeshumi nantathu. Kufundeka kanje. Usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi 13. Ungasingenise ekulingweni kodwa usikhulule kokubi ngokuba mbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze ube phakade. Amen. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha la ngamazwi aphuma emlonyeni kaJesu nxa ethi lapha usiphe namhlanje ukudla kwethu kwemihla ngemihla. UJesu uthi abantu nxa behlezi kusukela emndenini kusiya ngaphandle kumele bathole ukudla okweneleyo ngoba ukudla yikho okuqinisa impilo yomuntu. Uthi yasiceleni ukuthi sithole okokuqinisa imizimba yethu insuku ngensuku. UNkulunkulu asiphe ukudla kwemihla ngemihla. Ngakho uthi thina esikhona emagumeni lapho esihlala khona kumele sinakekele labo abakhona ukuze bathole isinkwa semihla ngemihla. Nxa ithi isinkwa kacho isinkwa lethu esivela emabheka lesi, hayi utsho ukudla ingabe yikuphi. Thina esiselela imuli zethu, esenelisa ukuselela imuli zethu laphakathi kwesimo esinzima njengalesi ilizwe eledlula kuso, kasizameni ukuthi simbeke uNkulunkulu phambi kwethu ukuthi imuli zethu, imindeni yethu, omakhelwane bethu bangalambi. UNkulunkulu asinike indlela zokwenza amacebo aqondileyo ukuthi sithole ukudla kwemihla ngemihla. Siyacela ke sikhumbuzana njalo imali esizitholayo ingabe yini esithola esiphilisayo, singalibali ukudingela abemndeni yethu okokudla imihla ngemihla uNkulunkulu engumsizi wethu. Siyake sibone abanye bayazuza okuncane okungasindisa imphefumulo yemuli zabo, kodwa khona okuncane bakuchaphaze, bakugide, bakujayive. Uyefica abantwana inqweqwe zomlomo zomele imlomo imhlophe nke, kodwa lowo owenelisa ukuthi angabadobhela okuncinyane ukuthi bathole ukudla kwemihla ngemihla imali akade busisiwe ngayo ukuthi ayenze ngendlela eziqondileyo abe seyichaphaza nje. Lowo lalowo olendlela yokunikeza imuli yakhe okokudla imihla ngemihla, kakhuleke uNkulunkulu ukuthi amsize ngoba nakulicala kubi, kungaba yisono ukuyekela umndeni wakho ubulawa indlala wena usenelisa ukuthi batholele okuncinyane. Asikhulekeni babathixo engcwele. Siyabonga umsa wakho, sinike ke amandla okubana sizamele imuli zethu isinkwa semihla imihla ngoJesu siyakhuleka amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathinelwa kusasa sonke isikhathi sezamasiko.
Senana masiko
wesenzi umandla
lo baba
mkhulu
kusigaba samasiko lokuphila kwabantu zizo zonke sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhidwa umdeni wakhumalo uba inkosi yamandebele. Siyawamukela kuhlelo baba Khumalo.
Ngiyabonga kakhulu umsakazi.
Ye akusitshele sokuthi la kwenye inkosi khona ngapho kwele South Africa usitshele igama lenkosi njalo lokuthi la siyadinga.
Ngesonto elidluleyo mhla ka 19 March 2023 bese inxuswe inkosi uNgema lo ungaphansi wobukhosi bakwaZulu kodwa uhlele endaweni othwa iDanota kuze le Niger abaziyo indlela eGoli emengakhona iEast Rand. uNgema simema nje bakwethu simema ngoba abantu bakithi siyahlukunyezwa ngodudula elanga abanye bazibiza bathi South Africa not for sale. Bayangena emafactory bahlukumeza abantu bakithi abadayise ezitradeni bayabahlukumeza. uNgema wathi no size sikamzilikazi siyalazi thina wozani ke sixoxe sizwe inhlupho zenu khona siyazithatha lezi inhlupho sizise silweni kwaZulu. La kuyo yonke nje iminyango abangangena kuyo kodwa iyo injongo yakhona wayesibize ukuthi asibuye size ekhuluma ukuthi yini into esihluphayo eSouth Africa angasincedisa kanjani.
Ye kuyini la kwethula khona ngale njalo kwakwamukela njani?
Okokuqala msakazi abantu baba baningi ngendlela esasingayilindele baba baningi abantu amabhasi ayengu-5 esuka eGoli CBDS yakhona ngale. Basamukela uhle kakhulu bathatha izikhalo zethu izikhalo ezizo lezo nje zasuku zonke ukuthi amapolisa ayahlupha abantu bakithi uhamba nje endleleni uyathenga isinkwa sokufuneka ipassport uma uphune permit zona lezo ukuthiwa ziyaphela ngoJuni kuzo amapolisa sithena sazi ngani ukuthi ngabe iqiniso mhlawumbe uzikhandele bese kufuneka ama ukuthi abantu badize ukuthi baphume abantu bakithi bathwaliswe ezima kakhulu Mthembu impilo ayisafani uhlakana lepolisa nje usenkingeni nxa umuntu waseZimbabwe yilokho esakwethulayo ukuthi abasincede impela ukuthi sikwazi ukuhlaliseka kahle bona lapha eMzansi.
Ye inkosi yona yathi
inkosi yathi ke angithi lapha Mthembu ngingachaza nje ngichazele abantu ukuthi inkosi thina kithi singathi sesigabeni senduna sizathatha isesilweni kwaesigodlweni kwaZulu kwaNongoma izikhalo zethu ukuze basincengele kuhulumende ukuthi hayi bo ake liphathe kahle abantu lingahlukumeza abantu. Yikho lokho yathi izathatha izikhalo zethu izihambise phambili la kugovernment ngoba la yena lo upremier waseHauteng uthi umjwayele kakhulu la kuyuza fika futhi akathi hayibo ake liye luhlukumeza abantu baseZimbabwe yilokho Mthembo asithembisa khona.
Yes siyakuzwa kakhulu ke phosela ukugcina baba
abantu bakithi hayi into esisho ukuthi sibonga nje abantu abasukumayo babonisa ukuthi mpela khona into engalunganga asihlalisekanga njengabantu baseZimbabwe asihlalisekanga njalo siyahlukumezeka. Yikho ke impendulo izabuya siyabakhuthaza abantu bakithi uma sesibabiza njalo ukuthi banikeze impendulo ukuthi beze futhi ngobunengi babo uyacela yona linkosi ukuthi ngolunye usuku izacela siye stadium esithile ukuthi ize sadressela khona. Yikho abantu bakithi sibancoma kakhulu ukuthi baphaka msakazi yikho lanxa nje sesithola impendulo sizalikhipha futhi izwi ukuthi sibuye siyethulela ukuthi impendulo ithi. Ngiyabonga kakhulu kungipha ithuba msakazi.
Yes siyabonga kakhulu ke lo umnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula owakhethwa umdeni wakhumalo uba inkosi yamandebele. Hayi sibonge kakhulu ke Khumalo ungathelwa kusasa.
Kubonga mina Mthembu.
Owawusenziwe manje
namasiko.
Owawusenziwe.
Sike sizwe ezabatsha. Usigaba sabatha namhlanje sixoxa lo Martin Mlilo ikhona ngale ke e Northville kobulawayo. Mlilo siyakwamukela kuhlelo baba.
Ngiyabonga salibonani babu Dube.
Ye akusitshela ukuthi abatsha vele liphila ngani?
Elizweni bakithi abantu abatsha baphakathi kwenkinga enzima babu Dube ngoba akunamsebenzi. Ngaleso sizathu zonanzelela ukuthi abantu abatsha bagcina sebegcwele idolobho lonke, abanye bathengisa ama airtime, abanye bathengisa lokho kuthiwa ngamabhele, abanye bathengiswa imithi yamagundwane bezama ukuthi baphande izimpilo, abanye njalo basemaplazini bayahlakula emaplazini manje sokuyisikhathi sokuvuna, yikho lapho abahlihle khona amakhanda bezama ukuthi baziphilise.
Wena-ke uphila ngani Mlilo?
Mina ngenza i-boiler making epoly. Ngaleso sizitho ngenza i-welding kakhulu, iye ngigxile kuyo kakhulu kusukela ngemande kusiya ngolwesihlanu yikho engenza khona i-welding. Kodwa-ke nge-weekend njengoba kuyi-weekend kunje ngise-North Valley, ukhuluma nje ufona bengisengadini sivandene lapho engizama khona ezokulima. Ngifuyile inkukhu ama-broiler, okwamanje ngimilisa ngizama ukwenza i-nursery izihlahla zesintu, oqakuqaku, omnye lezinye ezifana nalezo. So namahluthane phakathi kweviki ngiyabe ngisenza i-welding, kube sokufithi nge-weekend ngenze ezokulima.
Ye, ku-welding lapho uyenzani?
Ku-welding ngenza izinto ezihlukeneyo ezigoqela amawindi, ngoba abantu ikakhulu abangaphandle kwelizwe bayakha ngapha eZimbabwe. Ngaleso sizathu bayathenga amawindi, ngiyawelda ama-jojo stands, ngiyawelda ama-gate, ngenza yonke nje into ephathelane lokuwelda.
Ye, abafisa ukuthi baxhumane lawe kukho konke lokho okwenzayo kumele benzeke?
Abangaxhumana lani kuyona le inamba u-071 783 4130. Ngizophinda njalo 071 783 4130. Iyatholakala futhi njalo nakuwhatsapp kule nombolo yami yocingo.
Ye, siyabakhulu-ke ungadini lokusasa Martin Mlilo khona ngapho kobulawayo.
Ngiyabonga kakhulu ubaba Dube, libe nosuku oluhle.
Siyabonga baba. Kuhlelo lwabatsha namhlanje besixoxa lo Martin Mlilo ohlala khona ngale eNorthville kobulawayo. Wezemidlalo kambe imigcozo iyaphathisa yini emidlalweni kanobhutshuzwayo? Ushuzof njanje usibhalo lodaba ngokugcweleyo.
Odlala leqembu leHellenders njalo singomunye wabaphathisa ukulondoloza ukuthula ngelanga lomdlalo. UKainot Luphahla uthi umphathi weqembu leDynamos uRichard Chihoro wenze iphutha ngokuchela imigcozo yakhe sekulabantu enkundleni, kodwa vele lokho yinto eyenziwa yiwo wonke amaqembu.
Hayi, vele into le iyenzakala sibili, kodwa into ekhona yokuthi awumelanga uyenze sokukhanya. Into eyenziwa abantu bengakangeni ebhoreni kungakabi lo muntu obonayo lisalodwa ekuseni. Yabona, yikho sikwazi ukuthi kumele kwenziwe njalo, but ungabona siyenza sikhangela ngabantu bonke sebekubona kuyabe sekuphambanisekile. Lathi sakwenza sibili kodwa kwaphambaniseka, ngoba umuntu owayefanele ukubuya masinyane waphuza waze wabuya lapha emakameramini sebekhona. So kude kunjalo lo owayefanele ukukwenza wayesaba ukungena phakathi, wathi hhayi ungcono sinikeline lenze so njengoba vele lingalisebenza lingaphansi kwethimu.
Oluphahla uqhubekele phambili esithi ukulungisa inkundla kanye labadlali kuvele kuyinto eqakathekileyo ukuba yenziwe.
Into zebhola kuyafanana lokuthi wena umntwana ungamathematics. Kulo mntwana ophoka ukuthi uyezile kuphela ubelethile, ungazange umlungiselungise, umntwana uyalungiswa. Kanti abona kuyafana lo muzi, ungaba lo muzi kumbe ngaphi ekhaya kumbe ngaphi, ngathi uyabe i-tennis khonkani ukuthi umuzi wakho uqini. Yabona, lakhonapho umele uyenze njalo. Le thimini kunjalo, akula thimu engapho kungeni munye. Noma ibuye ithimu ikaway, kodwa babuya bethwele. Kanti yabona, that's why ubona amanye sometimes besale kungena ema-dressing room, abanye enxebe futhi bingena eceleni sebesiyangena sebephakathi kwe-ground, babe balekela khonoko ngoba laba bakwazi.
Wadlalela iqembu le-Olympics uDominic Sibanda uthi kukhula kubona emdlalweni wenguqu ngesikhathi edlalela iqembu le-Black Aces elemachobana.
Thina ngoku lo mdala okuthiwa ngumoya, umdala lwana wayesithi njalo, ngibona uyilasha walesigodo sakhe ezingu-3 angikwazi ukuthi isigodo lesana wayezimisa njani uyabhoda ngale egedini lanelingali eva uyavula kumbe uyavala but kwesi sikhathi psychologically sasibona ngathi uyasebenza but kwesi sikhathi sibona ngathi akusebenzi laphana wakusiba le pheyili yayifakwa ngathi kule nyama ephakathi angathi isizwe ngaliphuma lisaphakathi lisegedi selokhu lisegrowund thatha manzi ngoba amabhusi ngoba amadolo ngoba izingalo lezi selingena phakathi but kwesi sikhathi igemu yayisinda awuzi ukuthi igemu enzini yasinda whether kwakuyikho khonokhwana kumbe kwakuyikho lokhwana okwethim liyana sabe singakwazi kona lokhu.
Wasengumqeqeshi wadlalela iqembu lenjube Sundowns waphinda waba nguNompembe uReginald Buhali uthi ukusebenzisa imithi yesintu ebholeni yakuphathisi.
Ngokwethu nabantu be-Africa ukuthi believe entweni zayenzayo but vele ebhoreni lakhathesi akusebenzi ibhora lonke lisebenza egrowundini ukuthi kufana ugijima esuka lapha esiya lapha uyenza lokhu unxenye labhora uyenza lokhu unxenye lebhora lokhuyana abakwenzayo angikwazi ukuthi bona babeyokwenzelani benibabakuthoyo babafundileyo ukuthi babefuna ukudla ama-mind games labanye kodwa nxa beyokwenza bona sebetholeni ngakho Africa sebetholeni ngakho balestar yini because umuntu nyalo okwenze ikhathesi akaqali vele ukukwenza ujale ukukwenza vele ngakudala ngiyomanya nje ababa bamthembile ngakhona okuyana ukwenzayo kodwa sebeke bawinani Afrika ngakhona okuyana.
UChihoro ubonakale echela imigcozo emidlalweni iqembu lakhe liwudlale lele wange ngempela viki edluleyo enkundleni eBarber Fields kobulawayo njalo iqembu lakhe linqobe nge-1 kanya ngemva kokuba abalandeli beqembu leDimbare sebejwamule ithawulo likanozinti weqembu lewange uNedrick Mandela balichisa. Nansi impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCasalaga Premier Soccer League. Iqembu leDynamos libhaxabule lesheshamu nge-4 kanya emdlalweni obusenkundleni eNational Sports Stadium. Iqembu lewange linqobe leyadangethuka 1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeBaobab ukuthi iqembu leManyika Diamonds kanye lele Triangle yabe ngujikile obhanqa 0-0. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanjile.
Sike sizwe ezomculo.
Igama lami nginombuzo Thuma.
Udabuka ngaphi mama?
EGwanda eMaphuku.
Ye, akusitshele sokuthiwa uyacula, uculani?
Ngicula igospel.
Ye, akusitshele-ke ngokugcweleyo ukuthi usanda ukwethula idlalade lakho lithwani?
Oh, igama leqembu lami bathi intombi yomqhele gospel group. Ngine-albhamu yakuqala kanje sokhona sithiyo ngiholayo.
Kudlalade leli uyiphi ingoma weza ukuthi lapho utshayele kuzwana?
Le ethi kulona uhambo.
Ithini ingoma yangikhona? Akuyicule phela kancane. Akucule ngizwa ukuthi uyakuyenelisa.
Kulona uhambo amini kulona uhambo aniso sembwele mika mina ngihamba nje ngihamba noJesu sengiphila nje ngiphila noJesu.
Uyacula
ngiyabonga bhotwami.
Ye, akungijayele futhi eyinye uyithandayo khonapho ku-albhamu icule kancane.
Okay. Wami uye ngiholayo uye ngiholayo uye ngiholayo unithathela angibekela nangisusela nubaba.
Uyasitshona?
Ngiyabe ngichaza izinto ezenzakalayo empilweni yami ukuthi uNkulunkulu utheze nami.
Awuboni-ke akuyitshayenye futhi kunapho idonse sibili.
Mawuthesesesemati mawubabesesemati sentangabezu baba sentangabezu baba sizombathi ngizemhlose kwathi
baba.
Abafisa ukuthi bathenge idlalade lakho kumele benzeke.
Bengangithola kulezi inamba kuWhatsApp nasekufoneni 065 57 45 627.
Yes, uhlobo lapha-ke uhlelo lwethu oluvelisayo ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.